abatshengiselayo laba babalisa abaphila lobugoga abafelokazi kanye lezifundi zemakolitshini bemanyene labezimbabwe Women in Politics, abezimbabwe Activists Alliance kanye labenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square lezinye. Abantu laba bathi bakumkhankaso wokulala lokutshona e-Africa Unity Square okwamalanga alitshumi lasithupha ukubamba ngamandla uhulumende we-ZANU-PF ukuba alethe ubukhokheli obuqotho. Inkokheli enhlanganisweni yeZimbabwe Activists Alliance itshela intatheli zindaba ukuba injongo yabo lamhla ngeyokuthi bafuna imizila yabantu emabhanga iphele, uZulu atholise imali yakhe, njalo bathi kabawafuni lakancinyana ama-bond notes, uhlobo lwemali uhulumende asefuna ukuwaletha ngenyanga kamfumfu, kanye lokuba usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe uDr. John Mangujika achiye umsebenzi. Phezu kwakho konke, bathi bafuna uhulumende abanakekele labo abakumaqembu abhekane lenkinga eziningi okubalisa abalobugoga, intandane labafelokazi. Isikhulumeli senhlanganisweni yeZimbabwe Activists Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba uthi bazoqhubeka belala e-Africa Unity Square uhulumende aze azilungise lezo zikhalazo zabo.
Hayi, namuhla sifaka i-resolution yethu elula nje, sithi hayi uMagushka lo-ke orana i-RBZ isikhathi sokuthi-ke asuke-ke. Siyahlupheka kakhulu njengabafundi, njalo futhi njengabantu belizweni, njengabatsha kunzima kakhulu impilo yokubona abantu-ke babuya-ke ngobuningi babo ukuze behlanganele lathi ukuze silungise ilizwe, ngoba hayi into zimbi kakhulu sibule lizweni.
Osakhulayo eyingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu umnumzana Pride Mkhono uthi ubone kufanele ukuthi azemanyana labenhlanganiso ezikhokhela lumkhankaso. Umkhono usola kakhulu usiba lukhulu webhanga lelizwe uDr. John Mangujika ethi usehluleke umsebenzi.
Ungantshela ukuthi mina umuntu ohola i-$500 ebhanga limtshela ukuthi kaphiwe i-$50 enye i-$25 ibe ngama-coin awaprintayo ukuthi ngama-bond coin lawo. Lokhu yikusithethiso okukhulu esibona kusenziwa ngugavana webhanga elikhulu lelizwe.
Umkhono uqonqosele amapholisa ensitha ukuba kabangakhohlwa ukuthi labo babhekane lenkinga ezifanayo lapho beqhuba umsebenzi wabo.
Lo ngumsebenzi wabo, kodwa bona kumele bekhangele ukuthi imuli zabo ziphila njani. Ngaphandle nxa bona bephila impilo enjengekamfazi lo kuthiwa nguGrace Mgabe.
Abatshengiselayo laba babhode emabhanga beqala nge-Reserve Bank of Zimbabwe bebekhulumisana loZulu obesemizileni ukuthi injongo kuyikuzama ukumvula amehlo bathole imali yabo kumabhanga ehlukeneyo lokuthi amalungelo abo ahlonitshwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.